sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani silukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 8 Mpandula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye ibhethi likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC bancitshwa ukudla okwabelwa abaswelayo kulesi sigaba.
Kungani sebefuna ukuphinda igugurawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lo mhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabevelandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku.
Inhlanganiso yamatitshala ithi sokusele amalanga ayisikhombisa ukuthi kufike ilanga alibheke ngeso lokhozi ngoba yilo uhulumende athi uzaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Uhulumende seyenze izithembiso zabaziningi. Esibone ngani nxa engumbaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga.
Izakhamizi zamalokithi koBulawayo zithi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kuzithwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa okufanele sisetshenziswe imideni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okwenza ukuvalwa kwamanzi kuzithiye zisengozini ephindwe kanene.
Bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya-exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC bancitshwa ukudla okwabelwa abaswelayo. Linhlanganiso ithi iziphathamandla zezanu-PF zethusela njalo amabandla aphikisayo laba zisithi kumele bachiye ukusekela amabandla aphikisayo nxa bengafuni ukuthunjwa bacatshiswe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli webheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngempela sonto ngihambele esilobela ngisiyakhangela umumo ukuthi unjani ngezombusazwe lendlela abantu abaphethwe ngayo ngedistribution yomumbu. Engikutholileyo ukuthi sesibuyele esikhathini kungani sebefuna ukuphinda igugurawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lo mhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabevelandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku. Okuyisehlakalo esenzakalayo esitobela abantu batshontshwa lanamhlanje kabazakali. So mina ngiyabe sengibona inkulumo enjalo isibisela kugugurawundi ukuthi o-Emerson bacila abantu besithi balungisa uhlolele ugugurawundi kodwa uma bethumela abantu babo ukuthi batshela ukuthi bazabatshontsha kuyasibonisa ukuthi hhayi babona ngani into abayenzayo inhle sebeyiphinda futhi.
Ukudla okhuluma ngakho lokhu kuvela ngaphi?
Ukudla engikhuluma ngakho mbona ngazathi kumbeni kuvela ko-DA kodwa okwenzakeleyo ukuthi bekuholiswa ngamabandla abebandla eliphikisayo bancitshiwe.
Kulamanyathelo abawathetheyo yini bona laba abancitshiweyo?
Abantu akulamanyathelo abathathayo ngoba kugcwele ukwesaba. Abantu bayethuselwa ngolwesihlanu njengoba kube kubuye amadoda amathathu evela eKwekwe. Omunye wangkhona ngolo owayeyi-losing candidate yebandla leZANU-PF owadliwa kubhayi-election kukho kwe-centrali. Omunye kuthiwa ngujaha onguchalimani kwabatsha ku-DCC yabo. So abantu bayesaba bethukile abantu ukuthi bazaphinda betshontsho kwesibili ngoba kuthiwa uma bengathi anti kule hlelo lona lolo lwaqaliswa ngukhembu olokuthi ama ayi traditional leadership kayenze abantu bejoyine izana. So yikho khonokho abantu bayexuselwa batshela ukuthi abajoyine ibandla ngoba kukhulu okuzenzakala.
Ubona bathini pho abantu bethukile bayangena kuzanu PF benzani njengoba usithi bayethusela?
Abantu bethukile kakhulu, abantu bethukile ngoba abahlangana lakho anti uma izani ikhuluma ngokubatshontsha akusiyo into engahlala ingabethusi ngoba into eyenzakalayo. So uma izani ngasike ikhulume ngokuthi bazacatsha abala sizathu sokungethuki ikakhulu ukhangela ukuthi ula bantu lanamhlanje khona lenkabazo abangazakaliyo ukuthi bayanga. So ayisilobandlelitha abakukhuluma esonkulumo entsha inkulumo abalembali yokuyikhuluma njalo balembali yokukwenza khonoko. So abantu bethukile sibili.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhetshu likaZulu. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa lomnumzana Gripa Ndaba umlisa ohlala kuward 20 yesilobela lapho kubikwa kuncitshwe khona abantu ukudla. UNdaba uyakulandula lokhu esithi udubo olukhona ukuthi ukudla lokhu akwaneli umuntu wonke okufunayo.
Lena akutholayo ukuthi abantu banikezwa bonke nje kwasala ukuthi njengokuthi isikafu sasibuye sisilutshwane. Nasanda ukuthi iwadi yethu sinike 600 bags. So laphana wathi asathiwa 209.
Bona babangatholanga lapho eliyakuthola khona bazathola yini kungakhathalekile ukuthi baphuma emzini kabani?
Thina sanda ukuthi abatholileyo then the next time ungasebuya sesinika labantu abangatholanga.
Kulabo mhlawumbe abangazihlalela emakhaya besithi ukudla kwabiwa ngokuthi ungwaliphi bandla kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Mina ndingakutholi khonokho kanti abokuthi mina engikwaziyo ukuthi iwadi yonke kumele ibuye laphana ibhenefithe njengokuthi yabi iwadi 20 yonke njengokuthi. Usukwazi ukuthi uhlalele ukuthi uyasutha kumbeni hhayi njengokuthi hhayi kufuna abalambala yena usuthi abe-right awusoziwazi but abantu ababelendlala babuya straight official kimi khona lapho bakhalaze nxa kukhona siyabancedisa.
Lo ke ngumnumzana Agripa Ndaba umlisa kaward 20 esilobela. Sehlulekile ukuxoxisana lenkokheli yezanu PF Midlands kanye lomphathi ntambo obona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo u-social welfare umnumzana Paul Mavima. Kodwa uhulumende uhleze ukulandula ukuthi uncitsha abamabandla aphikisayo ukudla. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi sokusele amalanga ayisikhombisa nje kuphela ukuthi kufike ilanga uhulumende athi yilo azaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zithola iholo elixutshanisiweyo ngedola leZimbabwe leMelika. Inhlanganiso ye-ATUS ithi leli langa lizakhomba mgceke kamhlophe ukuthi uhulumende usehlulekile ukufeza izifiso zamatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Sarbonani balaleli baka Studio 7. Sithina ke njenge-ATUS sithi uhulumende makangathembisi ukukhangela akhuphule iholo le-US dollar laba lezisebenzi kodwa kabuyele abisele iholo elalikhona phambilini kuka-2018 ngo-October lapha wayehola imali encane kuhulumende wayehola 540 US dollars. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende asuse ubuyanga ezisebenzi zini. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende wathembisa ukuba yena nguhulumende olalelayo. Lokhu sikukhangelele ngoba uhulumende seyenze izithembiso zabazinenge. Esibone ngani nxa engumbaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga. Thina ke njenga we athuzi sigukuzela ababalisi ukuba balungiselele ukutsha umpululu bachaye ivokoko kodwa sibuye sikhuthaza uhulumende simkhumbuze futhi ngokushesha ukuba izisebenzi kaziphili ngezithembiso
manje lina njengenhlanganiso nxa kuyikuthi uhulumende kayenze lokho alifuna ukuthi akwenze ukuthi aliphe yona le imali lizathatha nyathelo bani
thina njengenhlanganiso krisi sikubeka mgceke njalo sihleli sikuthi umhlaka 16 ngomncamula juqu kithi uhulumende ngehluleka ukusinikeza imali esiyifunayo kutsho ukuthi uyabe sevumile ukuba imfundo seyibulele eZimbabwe ngoba kakula mbalisi ozaqhubeka efundisa khuluma sinje ababalisi item leli bahambile emakhasi bahambile ezikolo hathi ngoba besiyafundisa besiyathiya besiyakhangela ukuba uhulumende uyagcwalisa yini izithembiso akula muntu ongaphila nge 28,000 isala khona umuntu kukhangelelwe ukuthi le muli yakhe 750,000 imhlola indlela izisebenze eziphila ngayo sibone ngani sesifike ukugcineni Chris ukuthi sibe silalela amanga kube sitshelwa amanga ikubona sesikhiphe umbiko ukuthi sesithokoza sesilungiselele injabulo ukuthi mhlaka 16 uhulumende uyasinikeza imali vele siyesaba ukuthi sizwe ukuthi uhulumende angeke asinikeze imali le ngoba kungawonakala kakhulu
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatijala eA2s ubekhuluma ecingweni le studio 7 eselubhani Abahlali bema logijini abalisa iminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa kwakufanele sisetshenziswe imdeni emine sisisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okubangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane lokho kuvezwe inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda kuqhamuka. Umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balezi ndawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lengqoqo phakathi kukamunicipala ukuze abaphathise ngamabhawuza nxa amanzi evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela, lelokitshini lemabuthweni. Esikutholileyo njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana. Yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi okokuqala ngokufa kwama-toilet akhona kwezinye indawo sokuyizindlu ezingu-6 zishiya i-toilet eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu-4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu-4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezishaya i-toilet eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda ngoba izakhamizi sezicabana ngokusebenziswa kwe-toilet ikakhulu ngokushoda kwamanzi. Kulabanye abalobuchapa, kulabanye abangaziphathiyo abaqina besebenzisa kubi la ma-toilet bawangcolisa. Abachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho kwanda kwezimuli ngoba lindawo phela iyo echipileyo izindlu zakhona lokuloja kuchipile yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo
buyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kuchayini
ekuxoxisaneni kwethu lezakhamizi zeminyela lemabuthweni kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba le toilet yayo. Bathola ukuncediswa ukuze kube khona ama toilet ngendlu ngendlu, kungabi khona lokho kokwabelana ukushare ama toilet. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho besitho kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho. Bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe, ngangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuyahle zinsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Aloke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi abahlamuki bakwele Mozambique babulele abantu abayisithupha ngokubaquma amakhanda esigabeni seNampula. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla uzaphawula ngokusemthethweni umhlangano wabalwa impi yenkululeko eHarare. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Hayi, nami nje ngidlalele yona Studio 7 njengoba nje ugetsi soluhambile ngapha. Ngithi lami ngimphose embuzwayo. Yebo yini, yezwa abantu bayakhala ngo-job khala. Khala la ukuthi hayi uphoyizeniwe. Akaphoyizeni. Kanti lookout kazange aphoyizeni. Then abantu lapha engibonayo ngazathi bakhuluma ezinto izanu bantu iyabulala bakupoisona ulookout masuku bamfaka yelo kuze nemay drumming law angcolile lami ngangena kiwo kwaba indlela ukuthi into lena yamkhondeni ikhanda waze wafa meningitis. So izanu injalo bantu bakithi, if you don't know izanu awazi sihlokanisa sithi izanu ndeEurope. Okunye ke ngikuthoyo ukuthi ke abantu singakhala sokodwa into nasi umasisi ukhohlwe ukuthi ubehambe nge-state visit wafika wakhuluma ngezano. So yikho ndihlala nje labantu ukuthi ake siyekeleni ukucriticize South Africa. Ama-borders ethu wonke a-right yini? Nangokumasisi usefike kuyakhuluma ngama-sanction yesekhohlwa ukuthi uhambe nge-state visit. I-state visit is a government again. Government, you don't talk about a party. So ke nansi ke mbonga layo i-opposition i-BCP imcriticize u-secretary general wakhona ukhulumile wathi hhayi kukhulunywe umasisi ayisikho okuthunywe ngabantu bakuphi abasebutswana. So umasisi useyibhantshi lebhrugu lobunangagwa. So comrades and friends, let's look white, singakhangeli indawo eyi-one. Let's look white. Thank you.
Linjani ku-Studio 7, linjani lonke izihlobo zami basakazi baka-Studio 7 kanye labalaleli bonke abaka-Studio 7. Mina engikhulumayo ngu-Petrus Spanda, ngizalakala se-Cholocho, ngokuhlala lapha eJoburg. Yazi kule nto encane engihluphayo okakhulu kubafowethu abaka MRP kumbe MRP yini? Eyi, kaningi kaningi indlela abakhuluma ngayo akaze ngizwe even one day lapha abakhuluma khona kuzwakala ukuthi nangumuntu sekhuluma ngendaba zombangazwe or ngendaba yepolitiki okuzwakalayo. Ngaphandle kwamqondisi uma kade ngimlalele namhla echasisa ngendlela yokubotshwa kwabanye babasekeli bakhe, hayi ngizwile ndoda ibikhuluma kuzwakala ukuthi iyaphi njalo ivelaphi njalo uthini. Kodwa ngalalela nje abasekeli esikhathini esiningi akula even one day esengengezwa. Ngiyayilandela, ngiyazilandela inews zika-Studio 7, but akula even one day esengengezwa omunye wabasekeli ekhuluma into ezwakalayo ngaphandle kokuthukana, ngaphandle kokukhuluma nje uze ukuthi umuntu lo uzikhuluma ugcwele yikudlala ngesikhathi sokuthi abantu beZimbabwe bekhuluma ngobunzima ababheka sithandane lawo sihlobo zami uma singelo ukukhuluma sibozithulelana ukuze singayisisilalelo badla othi iMRP ngokuba ungamane nje ukhulume thine siyabe silalele sithi zwana ukuthi iMRP ikhuluma sithi ngathi ukukhuluma nje umuntu oyabe siphuzele kumbe oyabe zidlele inyawo bezakhe njengoba nje egoli lapha kulabo nyawo bathandekayo esisikhathi ngesokuthi sithanda ukuthi endlebeni zethu sizwe ivangeli lepolitiki elilesisindo alikho ibandla enizokhuluma ngithi ngisekela lona kodwa ngisola nje ngabafowethu indlela ababeka ngayo izinto hhayi omunye namhla uthi ekhuluma uma kade ngilalele namhla mhlaka 6 uthi i-MRP izobisa imali ethengayo imali elevalu izoyibisa ngayiphi indlela njengoba i-MRP ayikhulumi president ikhuluma ngama MP nangama councillors kusho labo bantu babazosilethela leyo mali abakhuluma ngayo na ngiyabonga bathendekayo inthela manje ngikhulume ngakancane ibhekise kubafowethu ngendlela ababeka ngayo izinto hayi mina kalikho ibandla enza thi ngiyalilandela ngaphandle kwendisola yensola izano le MRT le ngiyabonga
selibonani selibonani ku studio 7 mina ngile problem sibe ngemthwakazi kakhulu into engikhathaze ngemthwakazi sikhuluma ngokuvota next year nje nikhuluma ngokuthi bafuna ukucimilizwe nini because ama-elections esikhuluma ngawo thina ngawa next year wena bafuna ukwehlukanisa ilizwe phakathi nini babasitshele ukuthi bona lawo nxa befuna ukuhlukanisa ilizwe bayifuna ukuyehlukanisa nini akukho isiphombe ukuba tribal for nothing
sanibonani basakazi sanibonani lonke nabalaleli kustudio 7 ngibe ngithi nginesolo encane ngibe ngicela lo baba noma ngujaha obekhuluma kubethi yena abantu bemthakazi bebheme imbanje ekhulumela phezu kwami qathekile ukuthi sihloniphane mina ngisakhamuzi ngumuntu omdala njalo ngubani owalitshela ukuthi imthakazi igcwele abafana mina ngumuntu omdala so bengicela ukuthi sihloniphane njengalokhu istudio 7 isitsho ukuthi singabe ukhuluma inhlamba nokuthukana so wena mase uqala ukungithuka lapha emsakazweni kutsho khona ukuthi usuphambanise ngicela ukuthi uzame ukukhula ma uzokhuluma unake ukukhuluma kanjani labo bani okunye okuqathekileyo futhi unanzelele ukuthi awungazi ungazathi phakathi komsakazo mina abantu bemthwakazi babhemisa ngiyakukhuza futhi ngicela ukuthi ma le message izofika kuwe lapho unanzelele futhi ama-steps up ngibonge basakazi ngithi ngikhuzele oxhalileyo engingamazi lo ukuthi ungibani okhuluma izinto angazazi
kubalaleli be-studio 7 labasakazi bethu labasakazi izindaba ezinhle kakhulu ngicela ukuthi ngike ngincedise abantu bonke nje ngingakhethi ukuthi ubani ungwaliphi ibandla ungwaliphi ibandla ungu-neutral ongela bandla into enginanzela lelo ake sihlonipheni imphefumulo yabantu kuqala sihlonipheni imphefumulo yabantu abayiphefumulelwa nguNkulunkulu ukukhuluma ngomunye umuntu amagama esabekayo ngiyaphathi ezomba ngazwe ezecine ngene enkingeni yokubulawa usukuzuzeni laphana kawutshawa luvalo wenisubulela umuntu wena ngoba ngokusukela ezandleni zakho amabandla ezomba ngazwe kasapote nje kuhle usapotela kakhulu ulinike izibongo ezinhle ukuthi uzavotela ibandla lami izano uzazuza lokhu lalokhu 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 uyavotela ibandla lami imthwakazi uyazuza lokhu lalokhu sivotela ukuba nje uyazivotela ibandla lami CCC uyazuza lokhu lalokhu lithembisa izithembiso hhayi ukube lithethisa ezecize liqamba amabala abantu njengami engilebizwe liqanjwa ukuthi undebele ngundebele vele mina kodwa-ke engizazi khona ngaze nithuke muntu mna ngiyaqondisa nje kuphela njengoba kathe singiyaqondisa kulabanye abantu abangani bafunda ukukhuluma bafuna ukufundela ku-studio 7 kuyazila kulunganga kakulunganga komenti ibandla lakho angazuzwe lisolwa izanu PF yasolwa ele 42 bayisola abantu kakhulu silocala ukuyisola izaphu yayisolwa i-MDC thikatshankira yayisolwa akulabantu elingesaba ukusolwa kanti labe lingelinjalo elingasolwayo ngiyabonga ngala magama lawa ngiyabonga kakhulu
sanibonani ninjani estudio ninjani ku-studio 7 ngicela ukuphawula ngalolu daba olwenzakala ezweni lakithi laseZimbabwe ngodaba lolu olukanangabo ukuthi ubhizi ubopha abantu bakithi basesindebeleni ubhizi ubopha abantu bakithi basesindebeleni laba be-MRA kahle kahle yena vele into angayifuniyo yithi thina abantu basezindebeleni. Hayi, lolu daba lolo ngicela mhlambe lungathi abantu beke belubhekisise kahle la lolu daba. Nalabo abasupporta uMnangagwa labo, laba abamsupportayo ukuthi kahle kahle bona babona kuyinto eright ukuthi abantu ngendlela abahlukunyezwa ngayo abasezindebeleni. Kungasaba laba abasezindebeleni kuphela. Nabanye laba abe-CCCC. Hayi, umbuso kaMnangagwa lo ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe, ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe. Kuba abantu basezindebeleni bakubona bakunanzelele lo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kokuthoniswa kukamnumzana Donald Trump ngecala lokutshotshozela umvukela ekudale le Senate, omunye wabacebisi bakaTrump umnumzana Steve Bannon ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni lamhlanje phezu kodaba lokuchaphaza imali eyabuthelelwa ngabalandeli bakaTrump eyokwakha umduli womngcele weMelika lele Mexico. Lokhu kuthiye uTrump esenkingeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ukhetho lika-2024 between uDonald Trump lomongameli welizwe kungathi akuzahlupha lapha ngoba sesibona ujudge weFlorida ngathi asengenele indaba yangkhona. Bengibala amanye amaphepha ekhuluma esithi wona ujudge lo onike former President Trump i-reprieve yokuthi adinge umuntu ozakhangela ama-documents athathwayo from his home. He was not supposed to do that. So sizabona ukuthi indaba le izahamba kanjani ngoba sibona futhi iJanuary 6 committee isiqhubeka phambili ngomsebenzi owe-investigate ukuthi kuhamba njani. So khonapho kungaphuma ngendaba zona lezi ezikaTrump angiboni mina ngo-2024 ekhona.
Ubona uJoe Biden enganqoba yini kukhetho olulandelayo ikakhulu nxa singathi umnumzana Donald Trump layo uyabencintisa. Ubona ungani ngubani ongancintwa phakathi kwabo bobabili
ngoba of an indictment or accuser of gross misrepresentation of the office of the president. Ngo-2024 asazi ukuthi kuzahamba njani ngoba sibona abantu bangama-Democrats labo sebekhuluma besithi umongameli uBiden ngathiwa sekhulile kumele la ahlale phansi badinge umuntu wesincane owesifana u-vice president wakhe agijima lalelo laleyo ndaba ukuthi abe ngupresident. So wakathi ese u-2024 usakachana silama midterm elections abuyayo lapha ngo-November. Sizabona ukuthi azahamba kanjani and those will determine ukuthi mbani abe khona 2024. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yiso esingasavumi ukuba nasiqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC bayancitshwa ukudla ukwabelwa abaswelayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe 7:30 ntambama.